Soku izika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhlaka 11 kuMfumfu 2020 ngoKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje, sokulabantu abangamakhulu amabili lamathumi amathathu 230 asebabulawa ngumkhuhlane weCOVID-19 eZimbabwe kusukela ngombimbitho lonyaka. Namuhla lusuku lwabantwana abangamankazana kule International Girl Child Day.
Ilanga eliqakathekileyo kithi abantwana abangamankazana ngoba sifundiswa ngamalungelo ethu.
Baningi abantu abathi kumele kuvikelwe abantwana abangamankazana.
Isimu yabo ithi My Voice, My Equal Future. Lokhu ke sithi ukuthi izwi lomntwana oyinkazana kumele lilalele ukuze aphumelele.
Sizalethulela umdlalo wenguqu weZimbabwe Warriors leMalawi ngesikhathi uBenjani Morwari esithi kumele kulungiswe okuhluphayo kuhlanganiso yeZimbabwe Football Association. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Sokunabantu abangamakhulu amabili lamathumi amathathu 230 asababulawa ngumkhuhlane weCOVID-19 eZimbabwe kusukela ngombimbitho lonyaka. Uhlangothi lwezempilakahle luthi kulomuntu oyedwa obulewa ngumkhuhlane lo izolo eZimbabwe kwathi abalitshumi lasithupha 16 batholakala bele COVID-19. Uhlangothi lwezempilakahle luthi kulomuntu oyedwa obulewa ngumkhuhlane lo izolo kwathi abalitshumi lasithupha 16 batholakala bele COVID-19. Okwamanje uhlangothi lolu luthi sokulabantu abedlula inkulungwane eziyizitifica minambili 8,010 asebahlolwa batholakala bele coronavirus kwele Zimbabwe. Abafika phose inkulungwane eziyisikhombisa 6,492 sebaphepha kumkhuhlane lo. Emhlabeni wonke jikelele, isibhedlela seJohns Hopkins University sibika ukuthi sebesedlula izigidi ezingamathumi amathathu 37,000,000 asebahlolwa batholakala bele COVID-19. Abantu abanengi eZimbabwe bathi kuqhathekile ukuthuthukisa abantwana abangamankazana ababhekane nenhlupho ezinjengokwendiswa besakhula, ukusebenza gadalala emakhaya, ukudlengulwa lokunye okubenza bengakhuli ngemfanelo. Lamhla nosuku lwabo oluqhathekileyo, ubathabile masuku usethulela lolu daba.
Ngomnyaka ka-1995 emhlanganweni oweWorld Conference on Women eBeijing kwele China, amazwe omhlaba wonke jikelele athatha isinqumo sokuthi kumele kuvikelwe njalo kuthuthukiswe abesifazane labantwana abangamankazana. Isinqumo seBeijing Declaration and Platform for Action salandelwa ngesinye njalo esethulwa inhlanganiso e-United Nations ngomnyaka ka-2011 esokuthi kumele kuthakazelelwe usuku lwabantwana abangamankazana olwe International Day of Girl Child ngomfumfu mnyaka yonke. Baningi abantu abathakazelela usuku lolu eZimbabwe lakwamanye amazwe. Omunye wabafisa ukuthi kuvikelwe njalo kuthuthukiswa amantombazana unkosazana Ruth Ndiweni ofunda koBulawayo.
I-International Day of the Girl Child ilanga eliqakathekileyo kithi abantwana abangamankazana ngoba sifundiswa ngamalungelo ethu ukuthi thina singabobani, lokuthi ukuze singahlukumezeki emphakathini ngoba isikhathi esiningi uyathola ukuthi abantwana abangamankazana bahlangana lodlame, bahlangana le gender-based violence. Ngakho nge-International Day of the Girl Child siyafundisa ukuthi njengabantwana abangamankazana kumele sizimele. Isikhathi lapho esithanda khona ithuba lokuthi sikhangele amalungelo avikela abantwana abangamankazana ngoba isikhathi esiningi abantwana abangamankazana bayahlukumezeka emphakathini.
Lokhu kusekelwa unkosikazi Golden Chuma ohlala koBulawayo othi kudingeka ukuba abantwana abangamankazana bathole amathuba alingana lawa abafana.
Ithimu yabo ithi My Voice, My Equal Future. lokhu ke sithi ukuthi izwi lomntwana oyinkazana kumele lilalele ukuze aphumelele empilweni yakhe. Nxa sithi umntwana oyinkazana aphumelele, sithi ukuthi kumelwe kunakwe laye ukuthi athole amathuba alingeneyo lomntwana ongumfana.
Unkosikazi Patricia Chabalala olilunga lekomiti yezakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association uthi abantwana abangamankazana abawazi amalungelo abo.
Untombazana vele kawavikelekanga, abantwana baphakathi kobunzima, abawazi amalungelo abo. Ngangikhangele mina ngokwami abavikelekanga, baphakathi kobunzima, baphaphama esephuma esephakathi kobunzima. Lapho umntwana oyinkazana akasi kuphaphama azazibuze. So kabe kusitsho ukuthi vele lapha kufuna ukulungiswa, kumele abantwana bancediswe kakhulu ngoba iqiniso abavikelekanga.
Igqwetha elilelwa amalungelo abomama elisebenza kwinhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Women Rights, unkosikazi Sethulo Ncube, uthi abantwana abangamankazana bavikelwe yisisekelo sombuso welizwe.
Le constitution yeZimbabwe layo iyakhangela ukuthi abantwana bavikeleka njani, ibanike amalungelo aphathanele labantwana specifically. And okuhle ukuthi iconstitution idlulela phambili ithi khonkona umuntu ongayenda umuntu njalo nxa sengikhangela futhi ngibe sengikhangela imithetho ephathelene lezamacansi etshiyeneyo iyavikela abantwana. Ngakayi futhi kathana sikhangele ukuthi yona vele imithetho yeZimbabwe ithi kwangukhona i-High Court yiyo aphakadeni yabantwana ukuthi ye lingabazali yini abameli babantwana. Kodwana inkundla enkulu i-High Court yiyo at the end of the day elamandla wonke ebantwaneni bonke.
Unkosikazi Ncube ugcizelele esithi kulokunye okuvimba ukuthuthuka kwamankazana.
Engingakutsho ukuthi ye woke kusilela kwezinye izindawo ezitshiyeneyo, njengoba lakathesi kutshiwo ukuthi kulezinye izindawo abantwana bokhe beyendiswa. But okumele sikunanzelele ukuthi sonke silomlando ukuthi nxa imithetho isikhona ukuthi imithetho isebenzele abantu, abantu balomlando ukuthi lapho okuwonakale khona, lapho kukhanyiweyo ukuthi umthetho uqanyulwe, abantu labo bathathe inyathela baripote. But okunye kube yikhona okhanya ukuthi imithetho ayikabi aligned to the constitution, but for as long as imithetho ingakabi aligned to the constitution, okunye kusuka kungabi lula to implement ngenxa yezinto zonezo.
Akula micimbi ebiqoqwe zinhlangothi zikahulumende kobulawayo lamuhla eyokunanza usuku lwabantwana abangamankazana. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Usuku lwabantwana abangamankazana lunanzwa lonyaka ngesikhathi inhlanganiso yomhlaba wonke jikelele i-United Nations isithi amankazana afika izigidi ezine 4 million abhekane lenhlupho eziningi ezibuqela ukwenda besesebebancinyane. Umebizigama usethulela lolu daba.
Inhlanganiso le ithi okuphehla kakhulu inhlupho lezi kulezi nsuku ngumkhuhlane we-COVID-19 osubulele abantu abedlula isigidi emhlabeni wonke jikelele. Ithi abanye abantwana abamankazana sebebanjwa ngamandla ukuba bachade isikhathi singakafiki okwedlula lokhu obekusenzakala kungakaqhamuki umkhuhlane we-coronavirus. Intombazana ehlala eHarare u-Ivy Shelley Begede okunhlanganiso eye-Young Women Christian Association uthi kumele bavikelwe sonke isikhathi ngabazali lohulumende.
Inhloko yalelilanga ithi yona amazwi ami ikusasa elilingeneyo.
Umsekeli womkhokheli webandla le National Constitutional Assembly NCA unkosikazi Hingani Mkandla uyakusekela lokhu.
Sala boku kwa wala ma 20 years katisi njoba sebezela bela ma 14 usia i-generation yebuya bezela ma 9 years wakati sebephuhla sebengena esikhathini bebancane. So nxa singancediseka nje lebantwana bangamankazana kubele indlela esingabambisana nayo. Labazali bafundise ukuthi abalalele bona abazali abazali abaphanda abantwana ezindlini. Umntana akavele amtshele ukuthi uzibanise isihlupha la sethintini akasadinga ukuthi ekezwe umzali lo layo esede umzali ukuthi kathi kuze kube nje bekutheni. Sevumela abantu abakuzokuthoma embilweni imeji loseqoshiwe ngoba ihlobo eseduzane asavunye ukuthi abekhaya labantwana laba. Sebezenzeka nje umathanda le feshini leyabuyayo bakile. ukuthi isisibulalele abantwana isibulalele isizwe
baningi abesilisa abasekela ukuvikelwa kwabantwana abamankazana omunye wabo ngumnumzana Rejoice Ngwenya okunhlanganiso ebona ngezomnotho lezombangazwe eye Coalition for Market and Liberal Solutions othi kulabanye abantu abakhuthaza ukwenda kwabantwana abangamankazana abangakafiki kusigaba sokuba lemuli
umkhuhlane wecoronavirus wengeze lolu hlupho kodwa kuvele kuyinkinga ngenxa yokholo lwamanga ubuyanga lemukhuba yesintu egogekileyo
umnumzana Victor Dube ohlala ebudiriro eHarare uyabusekela lokhu esithi kumele kulungiswe umthetho onqabela ukwendiswa kwabantwana abamankazana abasakhulayo
nxa umntwana isiya kwenda kungabi lokho ukuthi uhulumende laye ulemithetho yokumnika amandla ukuthi yena abazali bengavile bengabile amandla okumthi umntwana bemlayile mbeni bemkhuze ukuthi enze ezinye izinto
Inhlanganiso ye United Nations isanda kwethula umbiko wosuku lwe International Girl Child Day oveza ukuba isilinganiso sokungamachumi amathathu ekhulwini 30% sabomama abatsha lamantombazana abaleminyaka engaphansi kwengamachumi amabili lane eZimbabwe balahlekelwa yimiphefumulo ngesikhathi bebeletha kumbe bezithwele ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis gama
Abanye abantu bathi ibandla likaNkosikazi Dokozani Khuphe lizakwenzela abakufunayo kube labanye njalo abathi badlala ngesikhathi kulandela ukuxoshisa kwabo edale lepalamende labo abasekela ibandla likamnumzana Nelson Jamisa ele MDC Alliance. Ukuze sihlaziye udaba lolu, sixoxe lomnumzana Dan Moyo okubandla le-MDCT lomnumzana Ndaniso Mpande olandela ezombangazwe eseGwanda. Umoyo usungula lingxoxo.
Sicelayo ebantwini ukuthi babe le-patience basinikeze isikhathi sokuthi sizilungise lezo zinto. Sizoziqondisa zonke lezi zinto njengoba siyiqondisile indaba yokuthi ngubani okumele asebenzise i-harvest house, ngubani okumele alide iparty ukuthi kuyiwe ku-extraordinary congress, kukhethwe umongameli omusha. Konke lokhu siyakulungisa. Ma siqede ukwenza lokhu kukulungisa indlu yethu ngoba indlu yethu yesibi sibhidlile. Siyayakha siqala phansi kuyakha siqede kuyakha ke indlu sesikwazi ukuthi sesingaphumela ngaphandle siqala ukuletha ke abantu ukuthi nasi indlu siyakhiwe wozani futhi ekhaya silwele ilizwe le
zambe ukuthi babo umpandle ngazithoba silimelele ukuthi balungise khona ukuthi ubone ukuthi kumele kulungise kumbe vele akusasele
hayi ithemba liphelile mntu akambe kunini Hayi lathi sesikhetha nje kuphela ukuthi konkona sikhangele ezinye indlela zokulungisa.
Sesinjengani?
Hayi kuqumiliswa, sesiquma. Sesiquma sesibisela lapho kwakuvele kukhona khona ekuqaleni. Yikho lapho sesiya khona ke manje. Hayi kanti lokho okweZimbabwe hayi kwehluli. Kwehluli iZimbabwe ayisalela abanikazi. Wangapha kabe ngwangapha, wangale kabe ngwangale.
Baba Moyo abakhali njengembuzi yomnyanga ekhala isiye makhankenda.
Asisupporti lo mbono wokubuma ilizwe. Thina sisupporta umbono wokuunite ilizwe. The devolution of power. Yes, iMathebeleni mayinikezwe as a province, mayinikezwe ilungelo layo lokuzigovena in a devolved fashion ngoba i-government kumele i-decentralize. Right now, i-central power le eseHarare yiyo elimazayo ngoba abantu abaseHarare they don't know ukuthi umuntu eseGwanda impilo yakhe injani, uyiphila kanjani. Survivor kanjani
mbonangani mina i-devolution yiyo ehlulayo manje ukuthi yenzakale okuqumilizwa kukaze kwenziwe manje kathesi ke sokuqala sizoliqhuma asibuyele move
yeah i-devolution mfowethu i-first step sesayithatha nge-constitution esayibhalayo ngo-2013 i-devolution isiku-constitution khona manje so into eyavunyelelwayo ya-ratifywa i-parliament and everything. Also sele kona manje ukuthi imithetho i-aligned manje lale eku-constitution yethu.
Lapha sizwe umnumzana Dan Moyo okubandla le-MDCT lomnumzana Ndaniso Mpande olandela ezombangazwe eseGwanda esobeleni seMathebeleni South. Singakangeni esigabeni esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Udokotela kamongameli Donald Trump uthi uTrump osanda kuhlolwa watholakala ele COVID-19 usengenelisa ukuhlangana labanye abantu noma nje engavezanga ukuba unalo kumbe hathi igcikwane le-COVID-19. UTrump izolo wenze umhlangano labanye abalandeli bebandla lama-Republicans e-White House, njalo ukhangelelwe ukuthi uzakwenza eminye imihlangano yokukhankasela ukhetho oluzayo. Inhlanganiso ye-World Food Program isithole isicoco se-Nobel Peace Prize. Okwamanje sike sizwe ezamasiko. Lamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Lamhla sixoxa loNkosazana Sikhathele Nyathi. USikhathele Nyathi ke incwadi kwezamasiko esintu. Sixoxa ngodaba lokuthi kambe amadoda kumele ahlonitshwe njani ngabomama. Sakwamukela kuhlelo mamdluli. Akusitshela ukuthi omama kumele behloniphe njani amadoda. Imikhuba eminingi eminyanga khona njengokuguqa, ukuvyoca lento ezinjalo. Kumele kube khona yini kumbe sokadlula lokho.
Ngiyabonga baba Dube kungena kuhlelo. Ukuhlonipha umuntu ongubaba kuqala ngaphakathi endlini. Into enjengokuguqela asocala yinhlonipho. Kanjalo akuyanyisi kungakhathalekile ukuthi liyalingana.
Baba lokho bekwenza konke lokhu mamdluli kujoni nxa sesikhangela ke isiko lesintu.
Bakhona omama abasaguqela. Ngiyambona umalumekazi wami angakaze athume noma ngikhona endlini mina kakazi ukungithuma ukuthi ngiye kupha umalume ukudla kwakhe. Uyazihambisela, uyaqala ahambele amanzi afika aguqe amgezise izandla abeke laphana amanzi abuyela ekhitshini ayilanda ukudla abuye afika aguqe amqhubele ukudla kwakhe. Bakwenza sibili kodwa kwaba sasebatsha anzake ngibananzeleli ukuthi bayakwenza. Nxa ngikhuluma ngomalume bemekazi ngikhuluma ngomuntu omdala. Uyakwenza sibili 24 hours angaze ngimbone eqhubela umalume ukudla emile. Ngihlala ngimbona isiwa ngamadolo phansi ebagezisa izandla, isiwa ngamadolo phansi ebaqhubela ukudla. Lokho lami kwamfundisa ukuthi kutsho ukuthi umuntu ombaba akaphiwa into umile.
Uhlelo lwethu luma lapha okwalamhlanje. Besixoxa loNkosazana Sikhathele Nyathi, incwadi kwezamasiko esintu. Lilale
zulukandaba.
Sokuyisikhathi sohlelo lwabasakhulayo.
Lingani tshona njani mthwakazi omuhle, zimpapo omuhle. Siyadibana njalo kuhlelo lwabatsha, igama nguMike Wobe. Namhla kuhlelo sixoxa ngokuqakatheka kosuku lwe-International Day of the Girl Child. Kuhlelo silomsakazi osethulela uhlelo lwe-Pink and Purple olukhangela indaba zokuthuthukiswa kwabesifazana elizweni. Othembi Fidar. Thembi, ngiyakwamukela kuhlelo. Awusitshela umbono wakho mayelana ngokuqakatheka kosuku lwe-International Day of the Girl Child.
I-International Day of the Girl Child lilanga eliqakathekileyo kakhulu, lilanga that is recognized emhlabeni wonke jikelele ukuthi sibone ukuqakatheka komntwana oyinkazana. Sibekwazi njalo ukuthi umntwana oyinkazana akusingumntwana nje ukuthi akumele ekhule esebenza emakhishini, eklini endlini, ekesim kani watcha njalo njalo mningi imisebenzi umntwana wenkazana angayenza eyezandla ngokuthanda kwakhe.
Inhlanganiso ye-United Nations iyasho ukuthi usuku lolu lujonge ukukhuthaza uzulu emhlabeni wonke jikelele ukuthi anikeze amantombazana amathuba okuzithuthukisa alinganayo labesilisa. Sikhangela umsebenzi owenzayo, ubona ngani bakhona na abesifazana abaningi abakumsebenzi wokuba ngumsakazi, njalo liyathola na amathuba okuzithuthukisa?
Elizweni bakhona abesifazana abenza umsebenzi ofana lalowo engiwenzayo ukuba ngumsakazi, kodwa akulula ngoba lami ngangena nzima. If I can say, most of the shows esiwabonayo zazenziwa ngabantu abangamadoda, njalo amanye amathuba asiwatholi ngoba kuyabe kulama conditions sometimes ukuze uthole lelo thuba compared to umuntu wesilisa.
Nxa sesikhangela uhlelo lwePink and Purple, ubona ngani uhlelo lolu luyasiza na ekuthuthukisweni kwabesifazane elizweni?
Luyasiza kakhulu ngoba abesifazane bayathola iplatform leyo ukuthi benelise ukuxoxisana labanye abesifazane, labanye abantu jikelele emhlabeni ngoba baningi abantu ababona uma bona ukuthi television noma ababe bebukela online ku YouTube, so kuyabasiza ukuthi bethole exposure and sixoxisana labantu abafundileyo abafika emazingeni amakhulu, so khona okulakho kuyabanika amathuba ukuthi bekwanisa ukushowcase ama-talents abo.
Gqiba ingxoxo yethu Thembi ngokuphosela amazwi akho okugcina enkuthazo kubontanga ikakhulukazi abesifazane.
Amazwi ami okugcina okukhuthaza abontanga ikakhulu abesifazane ukuthi asithatheni indawo yethu singasabi. It's not easy kodwa isibindi silaso sonke. Kwesinye isikhathi kuthatha isinqumo ukuthi wena uzitshele ukuthi into engifuna ukuyenza angisoze ngiphumule until amaphupha amefezeka. And amaphupha ayafezeka as long as usebenza nzima. Akulanto that is given to umuntu on a silver platter. Akulanto evuya nje yayisebenzela. Nxa noma kuyukuthi ufuna ukuba ngu-sportswoman, uyavuka ekuseni uqala ukugijima. Nxa ufuna ukufunda ube ngudokotela, vuka ubale. Noma kungaze kuthathe isikhathi esinganani, kuzafezeka kuphela ngelinye ilanga.
Silukanti abasithanda ukubonga uThembi Fidar ngokungena kuhlelo. Silukuqiba lapha uhlelo lwabatsha, sohlangana ngolwesibili izulukandaba uhlelo lwabatsha olwethe connection, lapho sesiqhubekela phambili sixoxa labatsha ngalokho abahlangana lakho elizweni. Sengitshaya phansi ivole evalulisayo ngenjabulo, igama lami ngoMike Gobe, thwakaza omuhle, zimpapo muhle, bye bye.
Siyabonga kakhulu Mike Gobe. Siye sinikelela ithuba uNtukameli Gomo esethulela ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya, igama nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi usenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga ukwamukelwa kuhlelo lwethu lwanamhlanje. Ngibingelela njalo abalaleli bethu. Ngiyathemba ukuthi libe levikelihle.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje ngifuna sikhangele udaba oluvelelwa kwabase Hebrew chapter ka 10. Ngizabala ngivela ku verse 23 isiya ku 25. Uthi kasibambelelenini ngokuqina kulo ithemba esilikholwayo, ngoba lo owathembisayo uthembekile. Njalo kasicabangeni ukuba singakhuthazana kanjani ethandweni lasezenzweni ezinhle. Kasingakudeli ukuhlangana njengalokhu abanye abajayele ukukwenza, kodwa kasikhuthazane ikakhulu njengoba libona usuku lusondela. Siyakwazi ukuba siphuma phakathi kwesikhathi se-COVID esilokhu singapheli, lapho amabandla abengasakwanisi ukuthi ahlangane. Siyakwazi ukuthi abazalwane singathi kumbe kusukela kubo March sokwedlula 6 months abantu sihlangane ebulenjini, kubo WhatsApp, kubo makhalekhukhwini, kodwa ukuthi sibonane, sihlangane, sihlabelele sisonke sokuyisikhathi singakwenzi lokho ngenxa ye-COVID. Kodwa siyananzelela ukuba sokufika isikhathi sokuthi kuvulwe amabandla, abazalwane sebezaqalisa ukuhlangana. Manje nanti udube singabalalo. Siyakwazi ukuba ungahlala isikhathi eside usenza olunye ulutho, kugcina kusiba injwayelo, njalo ugcina usukwenza kusiba umkhuba. Manje bembona livesi esiyikhuthaza lapha kumaHebheru uchapter ka 25 uthi yena kasingakudeli ukuhlangana njengalokhu abanye bejayele ukukwenza. Ukuthi abazalwane bahlangane babonane kuqakathekile, ngoba ke nxa uhlangana labantu ukukhudumezwa yokuhlangana labanye abazalwane. Kuqakathekile ke ukuthi abazalwane kumaviki alandelayo singabi nomkhuba wokuthi ungasayi echurch. Asibeni yingxenye leyo 50 kumbe ingxenye le 100 njalo ungathi imask nga usiya ichurch hamba uthwele imask yakho hamba uthwele isanitizer yakho njalo ke umthanda umzalwane kodwa umthandela ufake isandla eside ebe ngale kwesandla ukwenzela ukuthi singathelekani njalo limkhuhlana kodwa ke ukwebandlena sambeni senze zonke izinto zane sidayile ukuzenza sikhuthaze ilizwi kaNkulunkulu ngoba izwi lapha lithi lona okuqakathekile njengoba sibona usuku solusondela usuku luphi lokuza kukaKristu kutsho ukuthi ke nxa uhlangana labanye uyakhuthazeka njalo laphana amavesi lana engaba laphana ekuqaliseni kuyafuna ukuthi uthole abanye abantu abakuqinisayo abakukhuthazayo sikhuthaza abafundisi ukuthi laba bathumayele ilizwi lokholo kube lokholo oluqhubukayo phakathi kwakho ngoba inhliziyo likaNkulunkulu ithi lona ukukholwa kuza ngokuzwa ilizwi likaNkulunkulu ngakho ikukhuthaza kwakho bazalwane ukuthi bantu asingekelini ukuhlangana labanye ungathi wena mina ngisela ibandla lami selisebulenjini akula nto enjalo hamba uyedinga ibandla duzane lawe lapho ungakhonza khona uhlangane labanye abazalwane
akuyiphethe mfundisi
asithandazeni baba egama likaJesu sithandazela abazalwane abasezindlini baqinise bebekwazi njalo bathola amabandla azabaqinisa ehambeni lwabo sikwazi ukuthi usuku soluseduze lapho uKristu azabuya khona egama likaJesu yathandaza amen.
Uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamili nkomo.
Siyabonga kakhulu untungamili nkomo ungathinelwa kusasa. Iqembu leZimbabwe Warriors libe nguthiki lobhanqa 0-0 emdlalweni wobungani lele Malawi kulelo lizwe namhla. Iqembu leWarriors elilungisela imidlalo eqhathekileyo elandelayo liphose lehluleka ukuyadlala umdlalo lo ngenxa yokuswela imali. Umdlali oloduma uBenjani Morwari uthi kumele kulungiswe okuningi okuhluphayo kuZimbabwe Football Association okunjengokuvotelwa amakansela labanye abantu okanye abadinga ukuziphilisa hathi uvuselela umdlalo wenguqu.
Ukuthi umuntu uhleli 6 months engazange athole $100 and then mina mfuna ukuyangena lapha ngifike ngikuphonisa ukuthi ayazi thina ngizakunikeza $200 once ngingena lapha ngizabe sengikunikeza $500 every month. You understand?
Right.
So instead ukuthi bachuze ngokuthi ngubani ozasikhokhela kahle bazachuza ngesizwe. You understand? That's corruption. Yena senza kanjalo yabe zama ukuzimisela iside yakhe but iside yebhora eZimbabwe liyabe lisi. So ngokubona kwami yibo abantu abapulala ibhora kudlabana. So khathesi ma kungayenzeka ukuthi siplane kahle ukuthi yonke kumele iplane. So kumele thina ezama-former players sihlale phansi ngoba these positions ezama-councillors ziyavotela la zikulesikhathi sazo ezivotelwayo. So ma zivotelwa kwangangu we must make sure ukuthi sikhethe amanye ama-players lesengasendizukhosha manje angithi sikhethe amanye ama-players angafuni ukukhosha afuna
kwenza
oku-adini angithi behambe in those positions bengaba baningi in that positions we try and stop i-corruption ngoba umuntu webhola uzacabanga kahle ukuthi hayi asifakeni ubheni ele mina nihlezi ngilambi. So ukuthi ngi-$200 ngibulala i-football la uzacabanga ngathuka understand. So but xa umuntu ebhola beluzalo akwazi ukuthi asifakeni ubheni then ibhola lethu lingakhona ukuthuthuka.
Ibhola leZimbabwe liyangabi nxa olikhali
as long as if kunalaba abanye laba abalivana this way asiyindawo siyabe lokho esibuyele mo.
Lo nguBenjani Morwari obexoxa lo-Ezra Jesus Banda kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuxhumana obefacebook ukhazele VOA Ndebele. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje kodwa sikhangele ebesilazo. sokulabantu abangamakhulu amabili lamathumi amathathu 230 asebabulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe kusukela ngombimbitho lonyaka. Namhla lusuku oluqakathekileyo lwabantwana abangamankazana kule International Girl Child Day. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje, Oliver Lesayo kuKipstube.